Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-11 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilayo ngonjani.
Kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labonabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe ngunobhala jikelele womanyano wamazwe womhlaba United Nations kuthiya abanye bedanile.
Lokho kungabe kushiwe nginobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo.
Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarberfields kobulawayo obekudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngokhetho olusanda kwedlula.
Yikho ngizwa ke ingoma ihlatshelwa ke ngabalandeli beHighlanders, mina ingoma ihlatshelwa abalandeli beDynamos. Kuyabe kuyizingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Thembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. UMohadi owazisukela esikhundleni lesinyakenye ngemva kokuvela kwembiko ethi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda usephendukile usenguye omunye wabasekeli bakamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngibone ngathi nje kakulani la yena uMohadi njengomuntu, kodwa ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kade vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokho engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona basasekhona baphila abanye singabaqambala ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye uthi wakamsenzi kuthi ukuthi wayekubona ukuthi okuyinto lokhu engxenye kuyamthinta sibili kakhulu wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngako ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe uMohadi. Yena lokhokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye kakhathali ngala ndaba ukuthi uthe engxe kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi kwini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohadi?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo, ngabona bayamanga sibila ukuthi kati sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana ababevele besehluleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwa eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke nge-page elitsha ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kuleli lizwe leZimbabwe kwenzakalani abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe kunathi bengathi sebephumule kumbe kuyabe sokucatshwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi kakulalo nangu lalo umama othiwa Mfumira wathiwa ulecala lokweba izimali landani ngabona onguminister welabor ngangaphambani usebuyeni usenguseneni izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani bakhona abantu yebo kakho ngelasici kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho kodwa luhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe. Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nguNobhala Jikelele womanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiye abanye bedanile ngesikhathi abanye belokhe bethembe ukuthi inhlanganiso zamazwe omhlaba zizangenela kudaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. UNobhala Jikelele wenhlanganiso United Nations umnumzana Antonio Guterres uchayele ihlombe uMnangagwa esithi ekhuthaze ukuthi akhethe abesifazane kuhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa ukuthi lokho sekungathena abantu beZimbabwe amandla okuthi balwele ekuthenini ukhetho kade lungakhululekanga. Ngicabanga ukuthi lowo mzabalazo wokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwamaqembu lamabili okuyizano PF ne-CCC kusadingeka ngaphandle kokuthi mhlawumbe uNobhala we-United Nations usetheni ngoba kumele sinanzelele futhi ukuthi i-United Nations ayingeni ekuthenini ilizwe nelizwe lomhlaba lona liyabe lithini ngokunye likubonayo kwenzeka kwelinye ilizwe. Ngoba uma sithatha izinhlangano ebekade ziqaphe ukhetho beziningi okumangalisayo. Lezo nhlangano ziyezayo bika emakhaya la ebezivela khona ukuthi ziboneni ukhetho luhambe njani. Amazwe omhlaba amaningi la ekhona siyakwazi ukuthi alandela lokhu izinhlangano zabo akade bezithuma ukuthi sizoqapha ukhetho ukuthi sifike zabika ukuthini. Okunengike okuvelileyo kuzofika la sikhona ukuthi inhlangano eziningi ziye zashicilela ukuthi ukhetho kade kungasilo khetho olukhululekileyo olulandela intando yeningi. So lokho kukodwa lokho kungabe kushiwe nguNobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo ukuthi ingxoxo ezingadala ukuthi kube khona ukhetho oluzaqala phansi noma kube khona uhulumeni obumbano akusho ukuthi lezo ngxoxo kumele zingabe saqhubeka ngoba laba amazwe uma ethi kumongameli lono sezigcobile asikuthathi njengomongameli okhethwe ngabantu ngokukhululeka kwabantu beZimbabwe. Ayizukukunqanda lokhu United Nations, ayizukukuvimba lokhu, ayizukuwatshintsha amazwe ukuthi abe nobudlelwano ebe wona engafuni ukuthi abe nobudlelwano. Ngiyacabanga ukuthi lokho uma ngabe kukuthi iZANU PF ingelakho ukwamukeleka emazweni omhlaba amaningi mhlawumbe adingwa izwe leZimbabwe ukuthi ezotshala izimali, adingwa izwe leZimbabwe ukuthi kube khona ubudlelwano ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke. Kuzayiphoqa vele iZANU PF ukuthi iye ezingxoxweni ne-CCC kuyoxoxiswana kubonakale ukuthi kuyiwa njani phambili. Ngoba okuzoba khona ukuthi ukulawuleka kwelizwe izwe kuyabe kungasekho lula udicileleka komnotho phansi kuzobe lokho kuqhubeka kusiya phambili lokho okuzoletha incindezelo enkulu kuhulumeni weZANU-PF ukuthi abone kufanele futhi ukuthi into engasiza izwe ukuthi kube khona uxoxisana lokho yikho okuzozala okungase kwenzeke siya phambili ukuthi kungaba nokhetho olutsha noma kungaba nohulumeni wobumbano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarberfield kobulawayo obekudlala khona iqembu leHighlanders lele Dynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngenxa yempumela yokhetho olusanda kwedlulwa edlula ephikiswa ngabanye. Abalandeli beqembu leHighlanders basole uNompembe abathi bekumele anqume ukuba iqembu labo liphiwe umbekwa ipenalty kodwa yena wala. Imidlalo yamaqembu omabili la yandise ukuletha ukufuthelana. Kodwa abanye ngabathi ngabe abalandeli beHighlanders besebenzise ulaka abalutshengise izolo ukulungisa izombusazwe ngabe kuyalunga. Sixoxe lolandela izomdlalo umnumzana Edwin Dlovu ongukhansela njalo wedolobha lakobulawayo othi indlela amapholisa agijinyiswe ngayo itshengisa ukuba abantu bengabambana bengafeza izifiso zabo.
Kuyatshengisela ukuthi-ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Nxa uZulu emanyene kuyasebenzeka konke afika kufisayo akuba lula kakhulu. Kodwa-ke nxa uZulu engamanyananga akula nto angayenza. Yikho kufana-ke lo mnyaba wenkuni ezibambeneyo kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene. Kodwa kutshani ngabukhipha muye ngabunye yena lisa ukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakala eBarberfield Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe ulakho ukuthi afeze izifiso ayabelazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBarberfield yikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho indlela impumela ehambe ngayo sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani wena lo
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos awubi ngumdlalo wenguqu kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli beHighlanders abantu beMatabeleland abantu bakobulawayo abayabe becabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senesane sisaziyo esegugurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo zokungathandi kwabo kuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. IHighlanders ingadliwa yiCape United, iHighlanders ingadliwa yiManica Diamonds asozithole kulo dlame, kodwa iHighlanders ingadliwa yiDynamos abakuthathi njengomdlalo wenguqu kodwa bakuthatha njengokuthi banqotshwe yisitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. UNompembe laye usuke ke waphambanisa kakhulu wangani ke ufeva ke iqembu leDynamos. Kubalandeli ke beBhoso ke kuyake kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe. Akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Siphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu, abalandeli beHighlanders. Kuyabe sekuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona lokungahlaliseki, lokungazwisisi, lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Yikho konke lokho bakutshengisa-ke kumdlalo wenguqu-ke kakhulu nxa iqembu leHighlanders linqotshiwe. Yikho sekubona kusenzakala lamhlanje akumangalisi. Umdlalo weHighlanders leDynamos awube umdlalo wenguqu kodwa-ke kuba ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngizwa-ke ingoma ezihlatshelwa-ke ngabalandeli beHighlanders ngoma ezihlatshelwa abalandeli beDynamos. Kuyabe kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke imihlobo yabantu kuthuka imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi akusomdlalo wenguqu yikho ke kobulawayo kabalandeli be-Highlanders ngowabo mbono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya ikanti labe-Dynamos ngokufanayo elaba iqembu laba kumelanga linqotshwe ke i-Highlanders linganqotshwa i-Cape United linganqotshwa iloba yiliphi iqembu mbochicken ini kakubi lo dlame.
Hello ke ngumnumzana Edwin Ndlovu olandela ezemidlalo wenguqu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenqume ukuba owake waba ngumeya wedolobho lakwabulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. UMalinga ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane ngolwesihlanu webusuku ele minyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithuba munye wemunye 79. Ube ngumcebisi kamongameli ledale lekhabhinethi. Kundaba zabagogekileyo abebandla le-CCC bethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi ngesizwe amazwi esiwathunyelwe isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya wakobulawayo njalo nguye owasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozelo elobubelo ezwisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lobaba uChamisa lebandla le-CCC sikhala lemuli yakoMalinga lemuli yakobulawayo lesizwe sonke jikelele eseZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala i-constitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu abafuni i-discrimination ngitsho laleyo kuthiwa yi-affirmative discrimination bafanele ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe elithile kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba iqhawe ngoba usebenzile uhlakulile wathintitha. Namhla sine-constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakoMalinga abasiphi qhawe, siyabonga lemuli yakoMalinga edisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphathamandla sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulenhlanganiso evzivimbe imizamo yamanye amazwe awe-SADC kade efuna ukuthi kwenziwe umhlangano wesiphangiphangi phezu kodaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkokheli yebandla le-ZANU-PF edabuka esigabeni seMatabeleland South ihlangane lomongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo eHarare bamtshayela ihlombe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani was to the seven. Basaga's way to Siawanga was Niget Zindava,
Molinus in Tebet.
Siabu is a labuti. So in the lay Vele, Kelange, Egamanga, Ganja, Salanja, El Chinakus Patika, Saban, yes, Tolerance in Mazo in Lapa.
Savinilla to the seven Sabo. I eat him Kuluma, Baba, Omakarela, Mafas Banda, Muaiba Kuluma for it to a Kumaka Kulvaiso Rada Number Kulu, Ogutivati, Infumba, Umaevo, and Sisitasako, Ikulumili, African Union, Kongela Masati, Utuke to Zimbabwe, Aluku, Aguna President, Agulaban, Sabo, Maku, Timbra, Satalasna, Guze Blumilis and Lagitim over Vele 1 day, 1 day, Uzulupel. Lavas Kulumi and Lava Bezan over Bampis into Zonking and Kan, but old Moses isn't. Umele kwenzwe ngenkani kodwa umhlaba ukhangela ubhekile endelesi isikhathi samanje ukuqilibezela ngoba kwenze ngobuthutha ngoba wonke umuntu babonile ukuthi bazama ukuqilibezela besebenzisa izidiki. Siyabonga kakhulu sadik ngantvangama nathi kuze kuse walapha sisemnyameni ngaphansi kwesandla sezanupiyefu. Siyabonga
mbingelele enkundleni. Hayi basakazi, ipolitics yaba ngenye into ekwazi ipolitics yathi abantu behleli bezwana kodwa kungene ipolitics iyenze abantu begcine bengasazwani. Siyezwa kulamalanga njengoba abantu bebefungiswa lapha, abanye bengamakhansela, abanye bengamamemba separlament. Isimanga yikuthi sizwa omama ama bekhuluma bethi bayajabula labo bangenile mhlawumbe ukuba yikhansela kumbe ukuba yimember of parliament, kodwa ebese sithi yena ulande ukuyamela omama. Kuyadanisa khona lokhu ukuthi umuntu uma ekhethwa esikhundleni ebese sithi yena ulande ukuyamela uhlangothi oluthile. Manje obaba ke bona bayamelwa ngubani? Ngoba uma ngempela sizasebenza ngendaba yokuthi umuntu ongumama engakhethwa ukuthi ebe lesikhundla esithile kupolitics ungenele ukuzomela omama. Manje kusho ukuthi phela nabo baba labo kuyafana ukuthi bengangena esikhundleni bemela obaba. Kambe kuyabe kuyisizwe esinjani? Mina ngicabanga ukuthi abantu uma bengena kwezepolitics bangenela ukumela abantu, hayi ukumela umuntu othile. Ngicabanga ukuthi yipolitics embi ekuxabanisa abantu, edivide abantu. Abantu abakho abangabafana uthini ngabo? Kusho ukuthi abantu abakho abangabafana kabafiseli impilo enhle ngoba yena ukhetha ukuthi uzomela omama labantwana abangamantombazana. Asike sibe nepolitics ecacileyo eyemukela wonke umuntu ukuze sibe lokuthula sihlalisaneni kahle emhlabeni. Yindlela engibona ngayo mina.
Linjani Mashabezulu, linjani Mashabezulu? Sicela uncedo lapha emahashula bakwethu. Abantu kuthiwa ngenxa yokuthi sivotele triple C bathi bona kungcono basifakele amanzi eledoti. Kuphuma idoti yona ngokwayo eyetoilet phakathi kuphuma amaphisi lapha emahashula. Phakathi kwam empompini straight kuphuma amaphisi edoti. Kuthi empompini yokunathwa ngoba livotele triple C. Yinto enkwesinceda sisela amanzi lapha. Amanzi angikhona ayi. Amaphisi aphumayo aphuma ngapha amaphisi phakathi kwempompi encane. Hayi ncedani baba.
Studio 7 enhle, Studio 7 enhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ukuthi libe lisicebise lapho senza amaphutha khona. Siyakubonga lokho baba. Ithini ingaqedwa isikhathi. Ngilesicelo kubalaleli be Studio 7, kubalaleli bonke likhona, cela ukuthi lingaluzi ithemba masinyane ukukhiphizana somsebenzi olula. Lingaluzi ithemba lapho sengani selikhuluma ngamagama abuhlungu President wethu lesi nichamisa. Hayi izaluka isifika ukuthi ichiphile ehlulo Joshua Nkomo yehlulo olokuzeni olokhu lonke labo ojankirayi. Hayi siyo party phumalula kodwa asizinikeni ithemba lokuthi simncediseni umntwana ngemthandazo. Akukapheli okwinto lokhu, kusesendleleni enkulu silapho kuyakhona. Ngizwa abanye sebehleba lathi ithemba siyokhuluma kubi, kasakhulumi sethule, ngani wahamba ekhoti. Hayi engavela ekhoti olokhu malaba bengajaja kuphela sokuhle kwaphela kusela futhi uright ngayanganga ekhothi elwisane lakho before khothi ongavela kusekhothi ujajwe sokuphelile. Siyabonga sihlobo zami lonke nje, ake sizinikeni ithemba, ake sizinikeni ithemba. Imbono siyakwazi mnengi, siyabona siboni ngasolinye, siyahamba sihambe ngonyawo olulodwa, siyezwa sizwa ngokufana nayo. Sicela sibekezeleni, simbekezeleni umntwana simfake emthandazweni kuphela. Ngiyabonga
sanibona sanibona uChris Gandhi iya Studio 7 na SPD sasajabula thina maNdebele, sasajabula usiku lethu lezakaleyo, usiku lethu ukhumbula inkosi yethu mzilikazi kamashuba. Siyabulela kakhulu wasumbula zizozambanisela kwinto uyi-one anthi namhlanje bambene nendanto befuna ukusiphuca yona hayi zibuyele emasisweni zibuyele emasisweni zaqhubeka ke phambili yabo
sisebenzi siyabingele nemsakazweni siyabona kuyadumaza kakhulu ukubona abantu bakithi bezimbabwe behlupheke kangaka kungalalapho abazakukhalela khona babazakubhekela khona ngoba babesuka le khaya ezimbabwe abaningi bangene ebotswana abaningi bangene esouth africa kodwa la abasesouth africa bona bahlangabezana nempilo yazithutha ngoba igovernment ye-ANC ayilaqiniso iyababona ukuthi usiza olubasusekwela kiwo kuyini kodwa bajika babuyele bayawotha umlilo wodwa lezigebenga ze-non-pf lezi zizwe zisusa abantu kani bebaleka bebalekiswa yikuswela amathuba omsebenzi abanye befonyelwa amacala bengabafuna ukubulawa abanye bakhona sebebulewa abazali nabafo basala bazintandane kodwa ma befika lapho igovernment yona le khona ye-ANC yaboramaphosa iyabajikela ibuya futhi ikhampeni ngabo kuma-election ithi abantu basezimbabwe bathatha imisebenzi befaka inzondo kubantu babo ukuthi babajikele bebatshisa everyday abantu bezimbabwe betshiswa ngabantu babo ramaphosa lana befoma lama-operation abangapheliyo bebabopha everyday befoka kungama-operation dudula ama-afrika bona uramaphosa uqeda bejike beyogcoba umnangako onguye oqale inkinga kuthi amazimbabwe baleke buya la esezintandane amanye engasebenzi imisebenzi ingekho ngoba emhlubulweni umandebeleni abantu bakhona bacindezelwa ngumnangako since 1980 kodwa the same ANC government ibushaya indiva lokho kuhlunga kakhulu ukuthola ubunzima obunje ungumzimbabwe obukhandwa ngamasibomo kanje angazi ukuthi abantu abangama-president laba abazifaka ngenkani ukuthi kuyoze kube nini sabo
basakazi be-studio 7 ngiyabonga kakhulu ukuthi lingithumele izindaba ngizwe lami okwenzekayo ekhaya mina ngingumahubo mahlaba ngilapha e-Johannesburg ngihlala e-Cosmos City fisa ukuthi kuqhubeke ngokuthula kunje noma sekukhishwe ama-results nale impumelelo ezaphuma abantu bengaxokozeli abantu bengabi lomsindo kungabi lokulahleka kwemphefumulo yabantu okudinga ukulungiswa kulungiswe ngokuthula kungelakulimazana kungelakulimala kwempahla isifiso sami lo mthandazo wami sidubekile kakhulu isizwe sakithi seZimbabwe akumelanga siphinde futhi abantwe siba ngama-election akulungiswe ngendlela yomthetho indlela eqondileyo kungalakuchitheka isifiso sami lo mthandazo wami ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika inkosi uMohammed wakwele Morocco usebonge amazwe ambalwa aphathise ilizwe lakhe kulandela kuzamazama komhlaba okudilize izakhiwo kwabulala abantu abayinkulungwane ezimbili 2100. Kwelunye udaba lanxa umnotho welemelika uqhubeka utshengisa ukuthi inhlelo zikamongameli Joe Biden ziyasebenza ucwaningo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba iningi kalithembi uBiden kwezenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai.
Umnotho welizwe leAmerica ngathiwa uba uBiden hawu udonsa ngefalasi sibili ngoba sibona ukuthi economy in America has grown in leaps and bounds, but ngibona ngathi ama Democrats abakwanisi ukubuya befake maphepheni la ku internet ukuthi izinto abaziyenzileyo mbeni bamelele ukuthi kuqalise ukukhankaswa kwe next year ukuthi babuye lezikhundleni zabo zombusazo wa America. So hayi ngiyabona ukuthi i-economy umnotho ngabo uhlala uhamba njalo until next year hayi ngibona ngathi uBiden bazambisela despite the fact yokuthi bathi his age he's old ungathi he's a steady hand on the plow.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba umsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.